Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 21 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi oyinhloko kahulumende eRhodesia umnomzana Ian Smith wayengcono kulaye balahlekile.
Kodwa ungahamba ilizwe lonke minengi kakhulu imisebenzi ecreatwe, wahamba ewange lapha emakhelwane ama-power station maningi, ama-power station asevulwa ukhangele echivu khona senza ethiwa yi-biggest steel mine emanufacturer in Africa ikhonapha echivu.
Abasakhulayo bebandla le-CCC bathi abanye babo elizweni lonke jikelele kumele babhalisele ukuyavota ngomnyaka ka-2023 besuse uhulumende osembusweni ngoba esehluleke ukuvuselela umnotho welizwe.
Indaba yethu yaphelela ekhoti. Sikhothi ikhoti yalahla udaba lethu ngenxa yokuthi sasiphuzile ukuhambisa amaphepha.
Elebotswana lithi lizaqhubekela phambili liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubuphepheli kulelo lizwe ngoba lisithi inengi alilazizatho ezilomkanjo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi oyinhloko kahulumende eRhodesia umnumzana Ian Smith wayengcono kulaye baziphuphela. Udaba lokuthi ongcono phakathi kwababili laba ngubani lulumathe enkundleni yokuxhumana eTwitter lapho abanye iningi abasakhulayo bathi uSmith wayengcono ngoba wabusa ilizwe liphakathi kwezijeziso zenotho kodwa wenelisa ukuthi ilizwe alizange libe lodubo olukhona njalo lezakhiwo lemigwaqo eyakhiwa ngesikhathi sombuso kaSmith lokhu kuqinile kule migwaqo eyakhwa phansi kukahulumende wakathesi othi yena ngemva kwenyanga ezilutshwana nje uthole imigwaqo yakhona isimangobongobo. Umnangagwa esethula amazwi okuvalelisa umuyi uretired Major General Sydney Bebe emathuneni eHeroes Acre eHarare izolo uthe kangeke wafaniswa loSmith ngoba wayengumhuquluzi wenotho njalo ezonda abensundu. Amazwi kaMnangagwa aphathe lodlakela oluqhamuke esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali echitungiza ngeviki edluleyo lezinye indaba ezichiyechiyeneyo. Abasakhulayo bebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bakhuthaza abanye babo elizweni lonke ukuthi babhalisele ukuyavota ngomnyaka ka-2023 ukuze basuse uhulumende ngoba esehluleke ukuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala intengo yokudla lenye impahla yilokhu ikhuphuka ezitolo mihla ngemihla. Abongi labongikazi sebekhalele umsebenzi njalo inengi likhala ngokucithwa kwamagetsi lamanzi mahlayana. Umnomzana Tinashe Kambarami umgcinisihlalo wokugatsha lwezabatsha kubandla le-CCC esigabeni sakoBulawayo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhulumende okhokhelwa libandla le-ZANU-PF ubhidliza impilo kaZulu ikakhulu eyabasakhulayo.
Sibele program uhlelo ade silwenza olwe June 16 sikhumbula ama youth awesowethu asukuma ngobunengi bawo elwisa apartheid yayise South Africa eyayisibancindezele kakhulu lokhu kwayenzwa ngabantwana abangabontanga eSouth Africa yikho nje sikwazi njalo ukuthi injongo yethu njengama youth ukulungisa impilo yethu elakusasa lethu elakusasa elabantwana bethu sibe lemsebenzi into zihambe kuhle elizweni sikhiphe lamasela asetshontshile imali yelizwe sikhuthaza kakhulu abontanga ukuthi besukume ngobuningi babo beyiregister ukuthi bevote ukuthi nxa kusiyafika u-2023 sikhiphe uhulumende osehlukumeze abantu bayadubeka bayahlupheka abala kudla abala mali imali abazihola lalabo abasebenzayo azithengi izibhedlela zila mithi akula manzi akula magetsi into yonke le mali ayisebenzi yena lawo ma RTGS abawatholayo so lokhu abadala abangeke bakwanisa ukuthi bekulungise but thina njengabatsha njengabontanga esikwazi ukuthi laba abantu laba lomlanga gwalezana uPF bamosha impilo yethu eyabatsha impilo emoshakalayo ayisiwe abantu be-CCC kumbe be-opposition kuphela abatsha abakuzana uPF lawo badubeka njengathi kodwa abakwazi ukuthi bezimele ngoba baphakathi komhlangano ongelale idea yokuthi ilizwe likhokhelwa njani ilizwe kumele lihambe njani ukuthi into zihambe kuhle abakwazi ukutshontsha njalo yikho sithe sihlangane njengabatsha sikhumbula iso wethu uprising eyenzakala eSouth Africa sikhuthaza labontanga ukuthi asisukumenini sikhiphe uhulumende wamasela making sure ukuthi ngo-2023 umuntu wonke uyahamba evota ngikhuthaza abontanga nje ilizwe lonke laseZimbabwe ngiyabonga
hello ke ngumnomzana Dinashe Kambarami umgcini isihlalo ogatsha lwabatsha ebandleni le-CCC esigabeni sakobulawayo siphinde saxoxa losakhulayo njalo isiphatha amandla sebandla lezano PF eBinga umnumzana kudakwashe Mavula Munsaka
ama youth ACCC bona balohlupho olukhulu olukubana bafuna ukumelela ofulumende ukuthi ebayenzele konke ufulumende sebacreatele environment ukwenzela ukuthi labo benze amabhizimusi abathuthukisayo bona bafuni bamelela ukuthi simelela lelo langa lapha ufulumende we-CCC azangena khona yikho ukuthi ilizwe lilunge yikho ukuthi izinto zethu zisihambele kodwa hatch ayisikho ngingakutshela khathesi okwenzakalayo kuningi elizweni leli kodwa bona bavala amehlo bavala nendlebe ukuthi abafuni ukuzwa okumnandi okwenza ufulumende lo we-new dispensation ngunikele umzekeliso kona lapha eBinga sile ethiwa yi-biggest irrigation scheme yabulawayo crow iyarevitalizewa kathesi sokucreatewa umsebenzi eBinga nge-irrigation scheme leyi ithi bayalima bethi belima okutsheneyo beprocessa njalo khonapha eBinga ama-sunflower isiba yi-cooking oil kuyenzeka lokho kusegcekeni ama-youth amanye siqalise ukungena umsebenzi amanye azangena sile mayini njalo khonapha njengomzekeliso eBinga kuthiwa yi-Mutshesu Coal Mine isanda kuvulwa layo abaningi abatsha sebengenile imisebenzi ku-coal mine leyo khonapha ku-district abanye baphiwe amabhoti amankalakati amabhoti ohulumende abalungiseleyo amabhoti adurayo okumangalisayo bayenza imisebenzi eminingi-ningi ekuthi bezithuthukise khonapha ngunike nje umzekeliso weBinga kodwa ungahamba ilizwe lonke miningi kakhulu imisebenzi ecreatewa hamba ewanke lapha emakhelwane ama-power station maningi ama-power station asevulwa ukhangele echief khona senza ethiwa yi-biggest steel mine emanufacturer in Africa ikhonapha echief thina khonapha eBinga sebesenzela igwayisha ngani demu inkalakata yedamu sesicele thina kuhulumende ukuthi hayi eBinga futhi amanzi la ahambe straight ekobulawayo futhi eqala ethelele lapha eBinga siyenze i-irrigation yethu silimi abatsha bakubhizi kwathesi bagijima badinga insimu besenzani uthi uhulumende enjani ebasapoti kodwa nje kulalaba abakhalayo sikhathi sonke laba ababe-CCC laba futhi sihlale labo phansi sibafundise sibatshengisa ukuthi ilizwe liyakhwa ngabanikazi balo
Abanye abatsha abangekho kubandla lezanu PF bathi mhlawumbe labo abakulelo bandla bathola ukudla kuvela kuhulumende lokunye yikho lokhu besekela leli bandla.
Hatshi izanu PF ithi silinika ukuthi linalezithila inhlanzi, aliniki abantu inhlanzi. Iqembu lezanu PF linika abakhulileyo abagugileyo under i-social welfare ekafulumende. Abasakhula abakuzanu PF bathola umbono owezanu PF, bathi bebone ulungile bagijima lawo, badinga labo ongabaphilisa, bayaziphandela, bayazidingela imisebenzi, bayazilimela, abanye bayazibazela, abanye bayathengisa, abanye bathi inhlanzi njalo njalo okuchiyeneyo akula ophiwa yizanu PF. Abe-CCC basibabonayo bayesaba even ukuyethatha izimali kumabhenki bathi ngokwezanu PF thina sihambi. Laba kufuna yikukhala kuphela besegcekeni beba ngumsindo besola uhulumende. Abezanu PF kathesi ungathiwa kule msebenzi evukayo sebegijima abezanu PF beye-aplaya bezingenele imisebenzi. Yikho kwenzakala eBinga, ayavula amakampani, ungakhangela kuyakhwa amaloji ayakhwa bayangena imisebenzi, ukhangele amamayini ayavulwa bayangena umsebenzi. Ngikhuluma nje ekholi isikhanda kuvula, eyinye elubimbi iyenza kathesi iyalungiselela la ukuthi ivule, bafuna ukungena abatsha abakhulayo. Ama-agriculture activities ayenzakala kudistrict kathesi, abanye baphiwa ama-outgrower scheme ikotko belima besenzela izimali zabo, abanye babalima umumbu ngakhamba endaweni yabo lusulu besupply province yonke idla ivele eBinga, bazisebenzela abasakhulayo. Kathesi uShangani lo ngimtshoyo abatsha bayakhuthaza ukuthi bebamba amasimu la betshaya i-irrigation besupply Zimbabwe yonke. Abezanu PF bayagijima ngoba bahlakaniphile, bayazi ibala lithi indigenization, bayazi ibala lithi empowerment, bayazi ibala lithi patriotism. Kodwa hatshi abe-CCC babona ngani bengenza lokhu ilizwe liphucuke liphumelele, i-CCC asozivuse. So ababekukhuluma ukuthi hayi asisabhotijeni, asikhangelenini sikhale seceleni, akubancedi. Sebefuna umuntu ozabatshela ukuthi hayi liyafika nini lokho likhala, hambani lesebenzelana labezanu PF liyakhe ilizwe lonke labo ngapha eBinga. Sithi muzethu belekamwibiya tuyakebiya inyika yesu muphathi wakamba nyika iyakwa abeni bayo.
Alo ke ngumnumzana Kudakwashe Mavula Munsaka, isiphathamandla sebandla lezanu PF eBinga, obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eBinga ekalonga esiyabhuwa. Ngesikhathi kunanzwa ilanga leziphepheli emhlabeni jikelele ele-International Refugee Day, eleBotswana lithi lizaqhubekela phambili liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubuphepheli kulelo lizwe, ngoba lisithi iningi alilazi zatho izilomkantsho. Inani labeZimbabwe abayiziphepheli kweleBotswana selehle kakhulu eminyakeni emithathu edluleyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngezomthetho kweleBotswana umnzana Ronald Chamukuni ekhuluma isikhathi sokunanzwa kosuku lwesiphepheli ngomvulo uthi sekungena noma ngubani kweleBotswana ezodinga ubuphepheli. Uthi noma ilizwe lakhe lichothozwa ukuthi alifuni ukunikeza inengi ubuphepheli, lizaqhubeka liqinisa umthetho.
Accepting everyone just because they have entered our country and claim asylum when actually they do not qualify.
Asinyeke sithathe wonke umuntu. Kulabanye abachiya uwa iziphepheli kwamanye amazwe begijimela kithi, yinto engikhathazayo.
UShamukuni uthi kumele amazwe wonke aphathisane ukugcina iziphepheli, hatshi ukuthi kusinde ilizwe lakhe kuphela. Amazwi akhe aza ngesikhathi iziphepheli ezifika ikhulu ezidabuka kwele Democratic Republic of Congo zabaleka enkambeni yeTongokara Refugee Camp eZimbabwe zachaphela kwele Botswana. AbeDRC laba babekhala ngendlala, kodwa eBotswana ilokhu engabanikezi imvumo yokuba iziphepheli ngokugcweleyo. Kusenjalo kusele iziphepheli ezinlutshwane kakhulu ezidabuka eZimbabwe enkambeni yeDuke Refugee Camp ngaphandle kwedolobho leFrancistown. Lokhu kulandela isinqumo sikahulumende weBotswana wehlisa kakhulu inani lesiphepheli eminyakeni emithathu edluleyo. Abanye abeZimbabwe basanda kwalelwa isicelo abasikhweze emthethwandaba waphezulu sokuthi bengabuyiselwa ekhaya ngoba bezabhekana lobunzima. Omunye wayeyisiphepheli okhulumele Studio 7 ongafisanga uqanjwa ngegama uthi impilo isinzima bephila ngokuvikana lwabomthetho.
Indaba yethu yaphelele court. This is a court yalahle udaba lethu ngenxa yokuthi sasiphuzile ukuhambisa imaphepha. Siphila kanzima lapha lowo simelele ukuthi singezwa iUnited Nations layo siyasilahla kulanto abayenzayo. Kodwa iUnited Nations lugajwe ngabe luyasiprotector kodwa it seems United Nations is now political. Is it suggested by politicians to achieve their political agendas? So there is no one who's helping us. We are just stuck.
Uthi okunzima ukuthi angeke babuyele ekhaya ngesikhathi udlalela soluqala uqonga ngoba bona babaleka eZimbabwe ngenxa yezombusazwe.
We are now being treated as illegal immigrants. But everyone uyabona ukuthi situation ekhaya isisiba nzima. On daily basis, abantu bayanyamalala bayatshaywa. Manje kuzonzakalani nxa lathi sesizafika ekhaya. So umumo esiwunzima ndoda kakhulu. Sicela ukuthi nxa ngabe kulama organizations angasinceda ngaphandle lapha sincede ngoba yithi situation esikuyo inzima. Asakwanisi lokuhamba, asisebenzi, akula kudle silabo abantu bethu babulawa yindlala.
Ele Botswana libuyisele phose isiphepheli eziyinkulungwane ezidabuka eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2019. Abanye babuyela bekhonona bekhala ngokuthi isimo asiqondanga ukuthi babuyiselwe, kukanti abanye sebephendukile elizweni bephila okungekho emthethweni. Iningi leziphepheli labaleka eZimbabwe ngomnyaka ka-2008 lapho kwaba lokhetho lokudinga umongameli olwaludlakela olumangalisayo. Ngingu Qondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umdlali wokugijima uIsaac Mpofu oweZimbabwe ogijima wacatshela abanye emjahweni wenzelwa kwele South Africa kodwa katholanga isicoco lemali eyi 50,000 rands ngoba iskipa ayisigqokile singela nombolo emhlane useze wathiwa nguye owanqobayo. Kodwa leli phephandaba lithi uMpofu kasoze ayiphiwe imali ayemele ayithole. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amapholisa ayehlulekile ukuchitha abongi labongokazi kade betshengisela esibhedlela separirenyathwa eHarare izolo. Kuthi kwezinye izigaba zelizwe abongi labongikazi kabayanga emsebenzini. Okwamanje ke sikhangeleke ezenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7 nalezi sakaza njengoba zinjalo. Ngibingelele bonke abantu umhlaba wonke eliphelele. Mina nguBanda Moyo kuward 9 kokomokwama village Kondolwane. Lapha ngitasikhuzini imhlolo bakithi iZanu iyabuya izokhampena lapha esigabeni sikaNdolwane inika abantwana utshwala, intshengu, ingwebu. Lokho asivumelani lakho singabahlali sithi no. No kuleyo mhlolo njalo abantwana bayatshayana batshontshelana amabhasikili sithi hayi kungakhampena kodwa kungayenzwa sichala ngabantwana ukuthi bayadakwa ugovernment ebuyezonika abantwana utshwala sihlupheka kangaka kula maphilisi siphila nzima kangaka besibulalela abantwana. Ngiyabonga ngubhanda
salibonani basakazi boStudio 7 nabalaleli boStudio 7 likhuluma lomlilo wasenkaya kodwa ngusebenzani lapho eSouth Africa eJohannesburg ngithi kulebo yami ngiyiwani mhlawumbe nabanye labo bantu sibona ngokufana ukuthi kuthiwa ama-elections next year abakhona uNkulunkulu angenele ekuwine enye iparty mhlawumbe yona i-triples ke sibone mhlawumbe impilo ngaba ngcono ngoba eyi abantu bekhaya badonsa nzima mani impilo laphana ayikho right mani yabona nathi silapha nje sesithe ukukhula saqina uyacala ikhanzi ofika ngenzini akhonokho uzosuka lapho lakho lapha nje kuyimali inyanga ngesikhathi sokuphelele ekhaya yabona imfleka suke kuthiwa mhlawumbe kuyangena yangene nama-views amatsha lama yabona nje ukuthi-ukuplument into yonke
salibonani salibonani kwi-studio 7 igama ngingunkosi namandla chuma ngokuzalwa zisuke emflabhuze insiza ngokuhlaka manje ngihlale e-South Africa ngithi hhayi siyabonga iindaba zinezisipha zona kungabe liyahlala isiphi indaba njengakhonokho ngithi hhayi abantu bezanu p f abayeke ukubulala abantu abayekele ukubulala abantu bangabulala abantu besesaba umfana omncane uchamisa abayekele ukuchamisa ke ngena esitulweni etshintshi ilizwe etshintshi izimbabwe kukubele ezimbabwe entsha umbuso omutsha ngaye sihlale egangeni bayekele lungise thinaa sihlale egangeni ngoku ezimbabwe akuhlaleki into zomile ezimbabwe zomile izinto kungeumfana lo mutsha ngake ntshintshe amaxhegulayo ke phumule
salibonani kwistudio 7 libingelela lonke bantu benkosi bantu abahle bantu abathandekayo lina elisinika iindaba ezimqoka thina lapho esithi sisezimbabwe esingazaziyo kodwa nxa sekukini hawu sizizwa kuhle zonke linjani bafowethu linjani lonke inkosi libusise ngomsebenzi eliwenzayo mnudabeni lalo ngathanda ukuthi khona ngabe liyaphuma phakathi kweviki ekuseni kwange ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu yikho phe yabe lilethuba khona kule ndaba lapho engithanda ukuyethula indaba kajonathan moyo kanti ujonathan moyo kuthatha kuphi ukuthi khona uchamisa ule phakathi kwelitsha ibandla elitsha selivulile ibandla lelwendwele likhona sintshibizo ngenxa yesenzo sikamonzora lezanu yakhe babe futhi basidlalise kubi ngakho-ke umfana omncane wakhona kuhle ukuthela abrende iphathi yakhe ngebizwe elitsha elitshatshatshatshatshatsha yelo yes ye ujonathan moyo vele angake linge vele ukuzingenisa phakathi kwalolu daba ujonathan nxa wayengumuntu ngakabalekanga lapha ujonathan wasitholisa lukhluphu ngesikhathi sikamugabe iphosa le-ipa yayingeyakhe angazathi mbuluzela ki come 2023 bazabona ukuthi yelo yenzani sokuyisikhathi sethu-ke kathesi isikhathi sethu kule ngoma liyama-soul brothers bekezelani madoda sekuseduze lapho esiyakhona and futhi njalo sesifikile siyeza uyasawundi ngewoningi mfana ngapinde umfana kanjeni ye lani linabantu linabantu bezimbabwe yayele fuza ukumanyana sihlupheke sonke kunzima akulanto ethengekayo ngitho ukudla akukho impuphu kuyini imali kayikho sitheni nzima kam yelo kam 2023 siyanqoba
ilehlokontiigambia kuphela nshini umonyekesi yazimbabwe ibana akashikwayo kubaaaakambe ukuthi inkondo zilokuzwayi isekuyabujana muntu amwana abanina nipolitics mushobonzeyo ndikali makani akuyena kubamba chisi ivantu vabonayi ikukampena mulungu vabonayi ikuzya muzezo wabo kuvantu nyina chalungu kambo nankhubo takwaye inyika iyapambani kuwo chamba kuthegwa wonse muzezo wokoti apewazapu apewazanu apewazanu ndonga apewatripusi chizobo tiramupulisa navamusoja nabani zwake uli munyika ya zimbabwe vali kule vakachijai mapenza yeyi ani nkondo zili kuzwalo mwalangalako maningi ivantu valokukuta kuzanupie valanchi vanga vasomezekwa valya mali ya zanupie mbi vantu vala manguzu ake yavujaa vananyina mbi vantu vala manguzu ake yavutula vananyina ndipenzi tuli alyo mulinoni ansotevovo ningatakwepo yovujaa imali zakuula kuti muntu ajigwe mpuzi asi mmali zakuukozia maticha zakufozia manesa amadhokota avangu vonse vapereka muli hulumende taziope but izakujea vanhu kuti muntu akajigwe mpuzi imali chamushovoli vovo chivi munyikezo inzima tukale kavo tuchinje hulumende kavo tukatoyando narumba lovo
Studio 7 lija longe khonangapo tungamili longe nje elikustudio siyathaba ukwemukela izindaba ezimnandi hamba siyacela ukuthi ake liqhubeze imlayezo le akukhulu lo okuthiwa kugawule lo akahlale phansi achume uyakwazi ukuthi etsholotsho kwenzakalayo engabe belokhu egijima ekhuluma into zakhe ezingelancedo akusincede ngalutho thina abantwana bayadubeka imtshele ukugawula akahlale phansi achume sekhulile arani business yakhe engaphongu gijima lezinto ezingasoze imncede.
Ninjani bantu beStudio 7 ithona njani? Sithandekile Tungamili Ivansi Ntanonoka. Ngiyalicela bantu benkosi, kade ngafa ngama-audio amngavalwa. Hawu ake livale shuwa, ngike mphendule ugawulelo. Kanti ugawule uhlala ngaphena, ehlala ethulothulo abo kwaphela khona abantu. Hawu gawule, kambe siluthamisa gawule ngawena uzaqonda. UJonathan ungcono wabalekela ekhinya, wena ulezibhulile ekhinya. Mbone ngani gawula? Hey, asazi zobuhla banyosi. Bye-bye Mandobe Mdupa. Lake livala ama-audio ami, ngiyalicela basakaza abathandekayo.
Alawuke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1202465038. Okwezemelika, ekuqhubekeni kokuqonga kwentengo yezitolo, abanye sebesola amacebo kamongameli Joe Biden okuzama ukuvuselela umnotho welizwe. Ekuqaleni kobhubhane lwe-COVID-19, uBiden wasungula inhlelo ezimbalwa zokuhlenga uzulu ebunzimeni obukhona, imisebenzi isivaliwe. Kodwa kukhanya akuncedanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York, umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami, ezomnotho yebo kazimanga kuhle, kodwa yinto ebivele izakwenzakala kungalandaba yokuthi ngubani ongu-president, ukuthi ngubani umongameli. Yisikhathi sakhona, i-recession yeza, akuqali namuhla ukubonakala lokhu. Kuye kwenzakala, I think ama-early 2000, kwazokwenzakala enxa ko-2008, lapho sabona khona i-housing market ingantwa imanga kuhle. Njalo siyananzela ukuthi lokhu akwenzakali eMelika kodwa, umhlaba wonke jikelele izinto, intengo yezinto ikhwelile. Ungakhangela izimota zikhwelile kakhulu, ama-price ezimota amanye sedouble. Ukudla emagrosa kudura kakhulu, ungakhangela le-fuel la iyadura kakhulu. So uma siyakhangela ukuthi imbangela kuyini, imbangela ikuthi vele i-recession iyabuya. Kulo mqanso kube lokwehla, kube lo mqanso kube lokwehla, owakhe singanthiwa siyaqansa ngobuzima. Njalo siza kwehla ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa ungathi uyabheka impi ye-Ukraine, i-Russia iphambanise kakhulu i-supply chain yokudla.
Manje ngokubona kwakho, singabona na ilizwe leMelika lisiba kusibanga esiphose sihambelane lalokho esiyasikubone kwamanye amazwe?
Hayi, ngombono wami angiboni ilizwe leMelika lisiwa lize litshaya ngamadolo phansi, ngoba ilizwe elile mthetho ethize. Ilizwe uma sikhangela ama-reserve bank alapha ayasebenza gadalala ukuthi alungise ezomnotho. Sikhuluma nje siyabona baya-adjusta interest rate, bazama ukuthi be-correcte izinto. Yebo siyabona o-stock market, siyabona ama-bitcoin esiwa, kodwa iqiniso ukuthi kumele lokhu kwenzakala ukuthi belungise izinto, ngoba besibona i-housing market isikhwele kakhulu, abantu bangasanelisi ukuthi bethenge izinto. So mbona ngani kuzalunga okuyinto kwakhona. Yebo kungaba le-recession, awuqali namuhla, izabuya ihambe. So hhayi, elemeli kambonani lama-safeguards aqinileyo. Mbona ngani imithetho yalapha, le ngatsha ezikhangela kweze-economy zizobheka zilungise, wenzela ukuthi uma kusonakala abantu bengadubeki kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi ongayinhloko kahulumende eRhodesia umnumzana Ian Smith wayengcono kulaye bayaziphuphela. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.